endabeni zethu lamhlanje.
Ipolitbureau yebandla leZANU-PF incitsha umoya umnumzana Edward Karuza Chindori Chininga inhlonipho yeqhawe lesizwe imupha esigaba yeprovincial hero.
Ibandla leZANU-PF selibuyisele emuva ilanga lokuqhuba ukhetho lwama primary elections obekumele lwenziwe ngolwesithathu ukuze lwenziwe kusasa.
Umongameli Jacob Zuma wele South Africa uthi isimo sempila kahle eqhawe lempi yokukhulula lelo lizwe umnumzana Nelson Mandela lokhu sikusibanga esibi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kumsakazo we Studio 7.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC umnumzana Washman Ncube ukhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi baphume ngobuningi babo ukuyavota mhla wokhetho bengaphanjaniswa zinkulumo zokudonselana ngelanga lokuvota, kodwa batshengise umongameli Robert Mugabe ukuthi usephelelwe umphako achiyele abanye ithuba. Ekhuluma labasekeli bebandla lakhe lamuhla eMatopo South, umnumzana Ncube uthi uMugabe udinga ukulayelwa indlela yokuyaphumula ngoba usekhuluphele ukukhokhela ilizwe sokumkhulela. Uthi ibandla lakhe lilamaqhinga amaningi okuguqula impilo kaZulu ngokumenza ingxenye eqakathekileyo ekuthatheni izinqumo zokubuswa kwelizwe.
Ekhuluma emkhankasweni munye unobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Priscilla Msiyayirambi Mshonga uthe ibandla lakhe liza kwethula uluhlu lwezithembiso zokhetho i-election manifesto ebhinga ngeviki ezayo okuzaveza ukuthi leli bandla elijonge ukuguqula impilo zabahluphekayo. Umsekeli waleli bandla obekulo umkhankaso umnumzana Daniel Ndlovu uthe uzimisele ukuvotela ibandla leli alinike ithuba lokubona ukuthi bazabusa njani. IMDC sikhethe umnumzana Decent Collins Bajila ukubamela eMatobo South. Uzancintisana lo mnumzana Lamomoyo oyelinye icele leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai ongumeli walindawo edalele ephalamende eseligqiba umsebenzi ekupheleni kwale inyanga.
Idale laphezulu lebandla leZANU-PF lePolitbureau lincitshe umnumzana Edward Chindori Chininga inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero obhubhele engozini yomgwaqo ngolwesithathu olwedluleyo. Idale leli lihlale lamuhla lavumelana ukupha uChininga inhlonipho yeqhawe lesigaba i-provincial hero. Isiqinti seGurove South ebesimela idale lephalamende besicele ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe okungemukelwanga emhlanganweni wesiphangiphangi wePolitbureau. Ngemva kwalomhlangano nobhala obona ngenhlelo zeZANU-PF umnumzana Titmas Mutasa uthi iPolitbureau ihlale yathatha inyathelo lokungemukeli isicelo sesiqinti seGurove South sokuthi ayiphiwe inhlonipho. UChininga wake waba ngumphathintambo wezemigodi phakathi komnyaka ka-2000-2004. Ubengumuntu obeveza insolo yakhe ngokungaqhutshwa kuhle komsebenzi wokwenjiwa kwamatshe aligugu amadayimana esikhundleni esesesikhundleni sikamgcini sihlalo wekomiti ebona ngezenje ngokwenjiwa edale lephalamende.